Indawo ye-abortion inzima ikakhulu uma ukhangela thina abantu avela ku-background efana le-Zimbabwe singama-countries la okuthiwa ngama-Christian countries ukuthi singamazwe okholo so nxa kukhuluma indaba ye-abortion I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama ngombono wami mina ngwami ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngalophi uhlobo kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukukwanisa ukuthi agcine kumbe akhulise umntwana so kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning abantu abathatha amaphilisi lanje so siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama ukuthi anelise ukuthi ayenze i-decision ayifisayo ngomzimba wakhe kodwa ungathi sikhangela kwezepolitiki siyazi ukuthi u-Roe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973 so kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi i-Supreme Court irivese i-decision yenzwa ngo-1973 so uyabona ukuthi kule politiki ekhona amajaji ayenze lokhu namajaji athize angathiwa bona bakhangela kakhulu ezintweni zokukholwa labo hlupho lukhona abakhangelanga i-right yomuntu ongumama lakhonapha e-America baningi abantu abasolayo so kulenkinga khonapho ukuthi uzahamba njani
yona indaba yokususa izisu le indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe ukubona njani wena
mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu indaba ye-abortion njengoba bengishilo phambilini I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court i-court ephezulu ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi i-decision leyi siyayekela kayibe kuma-state ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.